VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuMlimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC linqotshwa kukhetho lwe-by-election kuzigaba ezimbili ngamavoti amaningi kakhulu. Kungakusenzakalani?
Izami yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali lokuthi chaphaza impatha kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngithi amabandla aphikisayo kala lutho.
Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo, abanye besithi uyeyisa uZulu kodwa babikwabekhona abafuna aqhubeke ehaba.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuka abantu kuyenza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili, simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena kazithathi serious.
Ele South Africa livimba abamanye amazwe okungena kulelo lizwe kuvalwe izikolo kulandela ukukhuphuka kwenani labalegcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane wawona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu galibethuki kangako uvalo galukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho lwe-by-election yokukhetha amakhansila eManicaland esigabeni seChimanimani laseMathebeleland South eMangwe kuward 17. Obemele iZANU-PF eMangwe uthole amavoti angamakhulu amathathu i-313, kwathi oMDC wathola angamakhulu amabili lanye i-201. EChimanimani yikho okube lempumela eyethuse abanye ngoba ibandla leZANU-PF lithole amavoti adlula kancane inkulungwane lamakhulu amahlanu 1587. Ibandla leMDC lona lathola amavoti awedlula kancane amakhulu amabili nje kuphela i-226. Limpumela isinhlala yenza kukhetho lwama-by-election olwenziwa ezigabeni eziningi ezijeneyo zelizwe yachiya abanye besithi nxa kungaqhubeka kunje impumela izaphuma injalo kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalela eParliamente ngomnyaka ka-2023. Kambe kungaba kusenzakalani ukuthi abantu bavotele ibandla leZANU-PF ngobunengi bechiya ele MDC? Lo ngumbuzo esiwuphe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyingcwethi ecubungula ezombusazwe lanxa esekela ibandla le-MDC lapha ke ubekhuluma ezimele.
Mfakazi, indaba le iyaqala ngobana kukhanya ngathi ilizwe lelivele nje eliyilizwe elilodwa kodwa elimazwe mabili. Ubunzima mbona ngathi kakhulu lobo bukhulunywayo ubonwa yilabo abahlala kakhulu emadolobheni labo kufuneka khona imali ukusa kwamalanga. Yibo abakhanya bengaphansi kobunzima obukhulu kakhulu. Kube sekusiba le ndaba emakhaya eyokuthi abantu baphila impilo yabo leyana elula nje enobunzima obuthiyene lobo emadolobheni obamanzi lamagesi lanibani. Kube sekusithi-ke ibandla leZANU-PF libe selikukhangela khona lokho, libe selibona ukuthi indlela elula ewuhuga abantu yindaba yesisu, indaba yokudla. Izikhathi zonke nxa kuza kwenziwa ukhetho ikakhulu emakhaya bayathwalela abantu ukudla baza kudla usuku olulodwa. Abanye abantu babe sebethatheka umuntu engxenye athi hayi kahle mavotele bona laba ngoba bathi bazasinika umuntu ase edlile. Njiwo mbono wamo na lolo wetu selana kunenga kudu uti vele ungavota uvotele ibande na isilo nele elibusayo ndaba yako uzazibonela indaliza usubuli. Tanga kona siya wasi nube zingindao kulo kudla ubo ya unye uvela kukumende uwe unye uvela kumchangke zimene zotwa. Siya wazi uti abantuke abazota siko laba sigila ibanta elibusayo baya bantululu. Mbona ngadisese kachana sibili ukwesaba indlala nokungazi okuyikho yikho embona kuzakwenza ubana kungaqhubeka kunje iZANU-PF yabe lokhini.
Kodwa ke siyabona ukubana abantu bayazi ukuthi nxa usuphakathi kokuvota akula muntu obakwazi ukuthi uvotele bani. Kanti bona bazavotela ibandla abangalifuniyo bengabonwa muntu.
Ye uleta umcijo oqathekileyo. Bakhona abantu abasakholwa ukuthi nanxa ezangena yedwa ebhokisini lelana elokuvotela liliya amehlo ezanu abe ekhona kuyabhalwa amabizo abantu phansi. Abantu batshela ukuthi lapha kule polling station kumele kuvote abantu abangamakhulu mhlawumbe asithi angu-700 nxa sekuphuma amavoti sekuyabona ukuthi hhayi abaziwayo vela abaziwayo emagqubini ezanu bayi-100 kube sekusengezelelwa labanye babe sebesithi sizakwazi ukuthi lanxa uvotile uwedwa thina nxa sesibhilinyica sikhangela ngapha incwadi lengwalo zethu lokutshalwa kwabantu sizavele sazi ukuthi umuntu ongavotelanga iZANU-PF ngubani. Iqiniso bayakwazi khona lokhu abanye kodwa mna mbona ngathi indaba yokuthuselana ngokudla le yiyo engaphambili kulalokhu okuthi abantu besaba ukuvotela ibandla abafunayo emabhokisini ngoba owendlala kuyaqhubeka njengoba indlala inje bayakwazi ukudla kuzabuya njalo abanye bayakwazi ukuthi bakhona esigabeni abavele bangakutholiyo ngoba bengasibo bezana loku mbona ngathi kokuphambi kakhulu okule mthelo omele ithinkwe khonakhonapho yilapho kulobu ugeleke khona lobu ugeleke
pho manje kuthiweni.
Ye mbona ngathi amabandla aphikisayo lapha ngikhuluma nje umbono wami amabandla aphikisayo kumele labo babe lamacebo lemicijo yokwenqabela khona lokho ukuthi abantu bangathiwa ngamabele njengenkukhu abantu basasele ukuthi bafundiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo yindaba bevota bavotelane abantu njengoba ngithilo ngathi sebediniwe iy'thembisa ukuthi zizalezi nalokhu 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 izame yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali loku chaphazi impahla kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisitho amabandla aphikisayo kaalalutho angalunika abantu abantu bakhangele ukuthi bangahamba emhlangweni babuye lokuyithi okungane ababe kuphethe kungaba ngokumgodlanyana kwe-rayithi impuphu inhlanyelo amabele kuona ubona okhulumweni lapho manje amabandla laphikisayo vele kaalalutho. Engibona mina kumele kwenzakale kabaphume bayehlala ebantwini isikhathi eside kwaze kwamelelwa kuthiwa sekulokhetho lapha kabasuke abantu emadolobheni lowo nalowo akayenyiwe ekhaya labadabuka khona bayexoxisana babonisane ngoba abantu okunye basibona thina esike emadolobheni sisiyakhankaza ngesikhathi sokukhankaza kuphela abasiboni sihlelile abasiboni ukuthi iy'nhlubo zabo zinjani nokuthi ziqedwa nalobuhlobo. Ngibona ngathi abantu kabeke basuke sibile emadolobheni benze khona okwakusenziwa kudala amabandla khona alimuvo zabo umuntu omunye nomunye ayekhankasa iyakhulu lapho aziwa khona azisithande nabantu alalile nendlela abantu abathi ukhetho lungabanjwa ngalo ngoba ukucabangela abantu ukuthi sibe sisilithina siyabacabangela bona kabazi lutho okuyiko okulahlisa amabandla aphikisayo kababuyile bayehlala phansi bangameleli amarandi kuphela kuyehlalwa phansi ngaphasi kwezihlahla la nxa abantu libebathathu kuboniswane ngibona ngathi ilizwi lingahamba ngcono ngaleyo ndlela kulokumelela umkhankaso khathesi imikhankaso iphelile kade bekhankasa sebezibile emadolobheni ngoba iningi labo abahlali kulezo zindawo labakade kuvotwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kodwa-ke lapha ubekhuluma ezimele, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ama amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo abanye besithi uyeyisa uZulu. Umnangagwa useke wathi abantu badle imbhida lamagwili nxa bengenelisi ukuthenga inyama. Waphinda wazothi kuphawulwa indlu yamakhaza eyokufaka izidumbu kwake kwenziwa umncintiswano ukuthi ngubani ozagcwalisa kuqala indlu le ngezidumbu. Ngolwesihlanu embuthanweni obuseplazini lakhe umnangagwa uthe yena inyama emzini wakhe yithaphuchiye. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kabayisibo bonke abangavumelani lamazwi kamnangagwa anje esithi umnangagwa uyabe esenza ihaba nje uxoxisana loZulu. Umnangagwa uthi bakhona uMangwana uthi bakhona abathi umnangagwa kumele aqhubeke ngamazwi akhe anje. Kodwa olwela ilungelo likaZulu umnumzana bekezela madumafuzwayo utshele lumsakazo ukuthi amazwi kamnangagwa ayahlaba njalo kumele awekele.
Akuvumi ukuthi umongameli abesenza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuka abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena kazithathi serious. So ilizwe nxa lime ngendlela elimi ngayo akunasikhathi sokwenza ukuhlekisana lokwenzayo. Asikhulumeni ama-issues a-straight ayiwo okumele akhulunywe futhi ngendlela okumele kukhulunywe ngawo. Singawalulaza sowenza amajoke kuyalimaza abanye abantu ababe emlaleli umongameli. Kwathi uthi umuntu loku asithathi serious and uthi ukuthi izinto lezi ezisihlupha yena kuye kazimhlungu. Uphume sithi yena eplazini lakhe inyama uyayidla time ngokuningi abufunayo but ngabe sithi thina sizimbhida lamagwili yena becabanga ukuthi uyahleka uyabecabanga ukuthi uthini uhleka labantu but kwakuvumi ngayilizwe lime kuhle yonke into i-right abantu bekhululekile bonke into i-right angaze ajokhe njani lathi siyahleka layo but kakuvumi okwakhathesi ngoba ilizwe kale mangako isizwe aziko-right so angahlekisi ngento ezihlupha abantu khona lokhu kuyameza singamthathi serious.
Kambe kuyikuthi ukwenza ngabomo na kumbe yena uyabe engananzeleli ukuthi abanye abakuthandi lo.
Okokuqala njengomongameli kumele uthenga kakhulumi aqala kucabanga njise akwazi ukuthi noma yiliphi ibala likhulumayo noma yiliphi lapho kulo easy khona kulo deep khona kulobani khona kulabantu aba-analyzayo wonke amalayini akhulumayo labantu balalelisisa yonke into ayikhulumayo. So ngombono wami ukuthi uyabe khuluma esazi ukuthi ukhuluma ngoba i-office yakhe ayimvumeli ukuthi akhulume engazi ukuthi ukhuluma. Once kungaba umntu mongameli uthi uzinika ithuba lokuthi uyakhuluma engazi ukuthi ukhuluma sizaba le problem uzakhuluma ezinye izinto ezizathisa ilizwe yena sithi uyahlekisa kathi sephambanisa. So yonke into ayikhulumayo kumele kube yinto ayithoyo aqiniseke ngayo and azimisele ukuthi lokhu ikuye ngokuthi abekwazi ukuthi ikhuluma ngakho.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi yena bakhona abakufunayo ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthini wena ngakho?
Unamanga uNick Mangwana. Unamanga uNick Mangwana. And abantu abanjengamNick Mangwana yibo abantu abamisile idumo ongameli. Yibo abantu bokuqala umele bemtshele ukuthi ngomdala hayi hayi hayi. Yehlisa ukuhlekisa kwakho. Ungahlekisi ngalokhu, ungahlekisi ngalokhu. Ngoba serious ngoba ilizwe kalimanga. Ungabona lelo umongameli esithi phambanisa. Into zingahambi kusathi bona kuye bagidimele ukuthi hayi uright. Abantu bayakufuna khona. Lokhu unamanga kula bantu abafuna ukuthi umongameli abe exposed ngendleleni. Ahlekiswa zahlezi nangabantwana besikolo. Ufuca abantwana besikolo sebesenza amajokes ngamagwili lombhida. Into yakhulunywa ngupresident. Yena athi abantu bayakufuna kokuthi sebelulaza umongameli. Hayi siyikho kurong. Yibo abantu abaseduze lomongameli. Yibo spokesperson bakhe. Yonke into ayikhulumayo kumele bebekwazi ukuthi ukhulumeni esithoni. And kube yinto eyiyo abakwazi ukumangayo. Hayi ukuthi kudlalwe ngabantu ngendlela nje namanga kakhulu Nick Mangwana.
Lo ke ngumnumzana abekezela madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ube khuluma ke le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Uhulumende wele South Africa usemise abantu abavela emazweni abalisa eMelika, China, Italy, South Korea, Germany, Spain, United Kingdom, le-Iran ukuthi bangene elizweni njengenye yendlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani lasebehlolwe batholakala belegcikwane leli selifike kumachumi ayisithupha lanye 61. umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko izolo ntambama olezinqumo ezimbalwa esezithethwe nguhulumende wakhe ezigoqela ukuvalwa kwezikolo ungabuthani abantu bedlule ikhulu lokunye okunenginengi. Sicoxe lo mgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezokazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa eye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ye, umongameli usedeclare i-state of emergency, natural disaster in terms of i-act le ehambisana nobungozi obuthile obungatholakala ezweni osokusho ukuthi izikolo zisazovalwa-ke kusukela mhla ka-18 kuze kube phambili kwephasika. Kanti-ke futhi abantu abasavunyelwa ukuthi bame babesezixukini ezidlula abantu abalikhulu. Kuphinde kuthi-ke kukhona amazwe ikakhulukazi la nobungozi azomiswa ukuthi avumeleke ukuza lapha kwelasemzansi, okusho ukuthi amazwe abantu abazalana e-South Africa besuke emazweni afana nalawo nabo ngeke banikezwe amavisa kuze kube ngcono. Kusho ukuthi nalabo-ke abahlali izizalwane zalapha ababuyayo la bazovalwa, njengalokho esikubone kusenzakala izolo kulaba kade besuka kwelase-China ukuthi abantu bayafika bathi-ke ukuhlaliswa bavalelwe njengalaba abavalwe e-Range Hotel. So kusho ukuthi lapho sesikhona manje sesiku-official state of emergency or national disaster.
Sizwa kuthiwa inani labatholakala bele gcikwane leli lilokhu liqhansa lisiya phambili. Kungakusenzakalani abantu laba yibo abavela kwamanye amazwe belawo umkhuhlane lo kumbe bawuthelelwa khonapho e-South Africa?
Abantu bonke sesibatholile kwamanje ngabantu abasuke kwamanye amazwe akade bevakashile. Asikatholi umuntu othole lo mkhuhlane kuyukuthi ubekhona lapha kwelasemzansi. Kusho ukuthi bonke laba abanomkhuhlane kwamanje ngabantu abaye bavakasha baya ngaphandle kwelizwe babuya nawo bewuthethele ngaphandle. Inani esigcine singalo namhlanje besele kumathumi amahlanu nanye. Bonke labo kuthiwa ngabantu akade bevakashele kwamanye amazwe baphinde babuya sebebuya nomkhuhlane.
Manje umumo unjani? Sikhuluma nje abantu abangenwanga kwesaba yini bangena ezitolo bathenga okuningi impahla eziningi zaze zasilela, kumbe abantu bangani abazihambela nje njengensukwini?
Into engizoyisho izohlekisa kancane Chris, ngoba iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane owawona wabantu abamnyama babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona. Kanti nalokho njalo ukuthi bonke abantu asebephethwe ngumkhuhlane iningi labo yilabo okuthiwa basuka ngaphandle kwelizwe, kasikaboni abantu beqala ukutatazela ngoba futhi njalo kasikathola ukuthi ukhona oseshonile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungaqala ukuthi kube nobunzima bokuthi abantu bashone, kanti njengoba namanani ekhula abantu bazoqala ukwethuka. Kodwa okwalesikhathi ngathi uvalo kalibuyaphi khona, ukwethuka sokukhona sikubona kuhulumeni ngoba bebheke ukuthi inani lokhu likhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eMzansi, umnumzana Vusumuzi Sibanda obekhuluma-ke le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lithi amazwi kamphathintambo wezomvikela unkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri awukuthi igcikwane le-coronavirus lalethwa ngumlimi ukuzojezisa abafakela ilizwe izijeziso zenotho asedale inkulumo. Umtshinguri Kashiri wethule la mazwi ngomgqibelo. Iphephandaba le-Chronicle lithi idale labaphathintambo ele-cabinethi lizahlangana kusasa ukuze kuhlaziywe ukuthi umbukiso wezamabhizimusi owe-Zimbabwe International Trade Fair lo wokuthakazelela uzibuse ingamiswa na kulandela ukwesabela ukuthi imbuthano le ingamemethekisa igcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke sendedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumezele yona nge-WhatsApp unombolo zethu 202 465 0318.
Linjani Studio 7 Tshele okhuluma ngoThabani Ndlovu. Mina mzakazi ngikhala ngento eyi-1 la. Ngikhala ngomnangagwa. Umnangagwa ngabe uyaphakama akakhulume lesizwe ngalomkhuhlane we-coronavirus. Futhi bekuzabalula kakhulu makade engahamba efaka nje enhlangothini zonke zelizwe lakithi. Kufakwe inhlelo zokubonisa noma ngithi ezokulimukisa abantu ngomkhuhlane lo we-corona. Ngoba manje isizwe sizafele ebumnyameni ikakhulukazi abantu abasemakhaya. Phela abantu abasemakhaya izinto lezi babeqasa bezizwela kuma radio bebona ngathi into nje hayi beyithathelula kanti into vele eqeda abantu. Ende futhi lezi mpawu zakhona abanye bakhona babelokhu bengakwazi namanje. So besicela ukuthi ngabe i-government yasukume iphakamele phezulu kube lezi nhlelo besungule izinhlelo. Za kube labantu abahamba nje bebonisa abantu noma bebafundisa ngawo lo mkhuhlane lo ngoba vele njengamanje masibheka la South Africa so far bengibhekela eNew Zealand suka labantu abangu 51 abasenalo abasebelawo lo mkhuhlane okuyikuthi sokulula ukuthi la kithi ezimapungeni so besicela ukuthi uhulumende wakithi ayiphakamele phezulu le ndaba le ngoba isizwe sizaphela sizafela impela ebumnyameni.
Mina ngithi mthakazi vuka omnye uqine ngezinyawo ma uthi uphuma ngaphansi kwelizwe leZimbabwe olimile wedwa kuliqiniso lokho njalo kumqoka uzwa ubuhlungu okwenzwa kusukela ngomnyaka ka-1980 abantu abazinkulungwane bezinkulungwane bedlule emhlabeni bebulawa ngezindlela ezihlukeneyo ezisihluku futhi ngakho ma uthi wazisa amazwe asentshonalanga angasenyakatho nxa zonke ngalokho okwenzwayo ngaleso sikhathi kuyokwazi ukuthi akukho kuhle kuhleli ngokubona iqiniso yikuthi noma ngabona kukhulumisana phakathi na kwelizwe leli akula kuqhelelana okungenziwa lapho singabazali izinyembezi zabazali zikhala kakhulu njalo amathasa angafinyeleli phansi ilizwe leZimbabwe kungangcono kube yi-Iran ne-Iraq yikho lapho okumele ukuyela mqoka ukuze kube yisiboneyo sokududuzela ngaphakathi aliqunywa ngaphakathi libe babi bekungcono ngaleyo ndlela 1980 usiyafika 1987 konke lokho abantu bathobelelene bakhala okungaphelile izinkulungwane lezinkulungwane zabantu zibulawa ngezindlela ezidanisayo konke lokho kubuhlungu azange kube mnandi kuze kufike namhlanje thakazi mana waqini ilizwe lelingaka omnye ongasabi baza kusapota bakusapota konke lokho sikutsho makhonana lokuthi sisemazweni ngenxa yokuhlupheka ngokudlulelwa ngabazali emhlabeni ngenxa yegrawunti konke lokho ngiyakukhuluma ngithi mana uvuqume uqine mthakazi.
Sanibonani basakazi bakwa-Studio 7 igama lamuntuodana Ndlovu ngokuhlala ndlalala egoli ekhambi yenkaya egonye la namhlanje lamthanda ukusondeza basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli malana walo mkhuhlane we-coronavirus ongathi uthongaushaya bhuqe ongazi ungasuhlasela umhlaba wonke njengoba vele usuwuhlasela kodwa ngathi sumamatheke kakhulu kona use-Italy ngoba ungathi ananzela umuntu wonke obuye e-Italy ngathi vele ubuye naye udlule kwe-China lokho esikubonayo kwenzani ukusondeza ngokuthi manje njengoba iZimbabwe ungathi ugovernment yakhona uzirelaxele nje ngoba vele lona ilizwe livele linalifile ebiyevumele ukuthi umuntu abantu ababuya khona nangaphandle ungathi ananzelela lo mkhuhlane ngathi usahlasele abantu nababuya from outside like ngaphetshiya kwamanye amazwe yibo ababuya bangena nawo kodwa okhona phakathi kakhulu njengase-South Africa akukabi nosebanjwe ungabe nawo mhlawumbe bangabe babili bebathathu kodwa-ke abantu ababuya ngaphandle babuya nale mkhuhlane so izibuzo zeZimbabwe kuzoba njani njengoba ilizwe lama-China vele kuzoba njani sebevinjiwe yini abantu ukuthi bengazangeni lapha eZimbabwe ikakhulu laba buya phetsheya ngoba lapha lingavele lingene leyo mkhuhlane lo eyi ingathi kuzomoshakala hhayi ngiyabonga wasazi kwasitshesevo lami kuwumbuzo kimi ukuthi kuyo i-government yalaphana ikubhekile yini okwenzakalayo elizwe.
Sanibonani bahleli be-Studio 7 igama u-Caroline Moyo. Nabe ngicela ukwazi ukuthi phakathi kwamazwe onke awumhlaba iZimbabwe yiyo yodwa yini lokhu isaphephile ku-coronavirus ngoba uma ngibona ama-update awe-coronavirus iZimbabwe ngithola ukuthi bathi bona ayikabi nayo igciwane le-coronavirus kusho ukuthi kuliqiniso yini khona lokhu ngicela ukwazi khona lapho.
Ah, msaka lokho kuzima lokho. Ayisohlalele valweni lapho esihlele khona ukuthi ayisokwazi inkosi. Ukwazi inkosi phela sithi nazo phela AIDS silapheka HIV and AIDS silapheka. Sizophuzela iphilisi. Nazo le coronavirus. Hayi uchakula kuphumula emhlabeni hayi akula kuphumula umsakazi esiqeda ukuhulumende bengenele ukuhulumende bamabandla ukuhulumende bamazwe cela bengenele lapho ukuhulumende bamabandla wonke abengenele kulokho bezama ukunqaba lento bezama ukuvimba lento bezama udinga le mithi engakwazi ukusiza uzulu because hayi kunzima umhlaba uphelile nsoku zokucina izona lezi nsuku zokucina esasisiza emabhayibhilini kwabasontayo. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani mazimbabwe amahle, ngihloniphani moya okhulumayo ezale endaweni yaseNtebe eGwanda. Ngilusizi ngalo mkhuhlane osumemetheke kangaka. Isizwe siyaphela phela maze kunje. Akusekuhle phandle lapho impela hayi. Kunzima lokhu kumele sikhulekene impela.
Okay, bekungamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lianilene elisa ukusithumela amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Isikhulumeli sebutho leMelika sithi isigodlo samabutho awumanyano wamazwe athiyene kwele Iraq sihlaselwe ngamabhomba ambalwa kwalimala amabutho akwele Iraq amathathu lamabili awamabutho omanyano wamazwe athiyeneyo. Izizalwane zakwele France izolo ziphume ngobuningi zayavotela amakhansila lanxa kulesigcikwane le-coronavirus eselimemetheka kulelo lizwe. Kesikhangeleke ezalapha kweleMelika. Wayengumsekeli kamongameli weleMelika umnumzana Joe Biden ubele ngxoxompikiswano izolo ntambama lomnumzana Bernie Sanders. Ababili laba yibo asebesele phakathi kwabedlula amathumi amabili kumjaho wokudinga abazamela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Ababili laba bebengela obabukelayo enkundleni njengemvama ngoba imbuthano isingasavunyelwa njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Ababili laba babingelelane ngengalo ngoba abomtholampilo bayakhuthaza lokhu njengendlela yokuvikela ukuthelelana igciwane le-coronavirus. UBiden uthe engakhethwa uzakhetha umuntu wesifazane ukube ngumsekeli wakhe. Ababili laba bachukene bephikisana ukuthi ngubani owayethatha izinqumo ezisolisayo ngabanye kudale le-Senate abake baba ngamalunga aleli dale bobabili laba. Jerusalema edle ubhedu umnyaka odluleyo lokhu isatshisa. Isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingalalela njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Asidibaneni njalo.
Thank you.